indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona eUkraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abe-Ukraine. Impi ezinjalo zilenkinga ukuthi khona ye uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangele ukuthi khona abe-Ukraine basemzini wabo. Yikho-ke abalale enye indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe ngayanga ndawo. Yikho-ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi. Kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela yikuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezasezithunjwe sezingenelwe iRussia.
Sizwa kuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesi.
Enye into ehluphayo ngale impingi ukuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje ngoba ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho-ke akusiUkraine iyodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba ababevele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu zenu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia yizo eseziphumile eseziqhumile kathesi esezibonakala kundaba yelokhu zenu ye-Ukraine leRussia.